udokotela Khuphi usethethe inyathelo lokuthi axoxisane negqwetha lakhe ukubana babone ukuthi yiziphi indlela ngezomthetho abangazisebenzisa ukubana kubuyele edale lepalamende kubonakale ukuthi indaba leyi ingaphathwa ngayiphi indlela. Kukanti njalo okuqakathekileyo afuna kwazakale ukuthi uyakunanzelela ukubana lokhu kuyikuhlukuluzwa-ke, kuyikuqhubeka kokuhlukuluzwa kwakhe, ehlukuluzela ukubana ume eme phezu kweconstitution. Ngakho ufuna kucace ukuthi kusenzakala konke lokhu kumele kubonakale ukuthi zonke indlela ezisetshenziswayo ukubana zimenze ukuthi angabi nguye umkhokheli webandla le-MDCT ezingekho ku-constitution kumele zivezwe, ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi nqabe kanyele lolu daba bona ngokwabo sebesebenzisa eyabo imikhumbulo balubeke ngaphi lolu daba.
Kodwa kuyini abekukhangelela uMakhube kudale lephalamende ngemva kokuloba incwadi yakhe? Ngoba esikhathini esiningi nxa ibandla lakho lingakuxotsha ulilunga lephalamende, okulandelayo yikuxotshwa kuleli dale.
Ubekhangelele ukubana nxa incwadi yabanye laba abebandla le-MDCT ibuya isisithi yena kaxotshwe, usohlalo kumbe usomlomo wedale lephalamende uzakuba lakho ukubana akhiphe eyakhe incwadi abesetshengisela ukubana iphalamende ivele iyakwazi ukubana kulokungazwisani phakathi kwama qembu omabili, ibisiba yiyo etsho yokubana kumele kulandelwe umthetho ozavela e-High Court ozaxazulula ukubana onguye kahle kahle okumele abe umkhokheli webandla le-FDCT ngubani. Ngoba siyakwazi ukuthi yona lindaba isiyindaba esiphanyekwe edale le-High Court ukubana ibe isixazululo sokuthi ngubani okumele akhokhele ibandla le-MDCT. Ngakho-ke umama udokotela Khuphi olokudana kakhulu ukuthi idale lephalamende lingakahlali lokuthi liqale ukucwayisisa le ndaba, idale lephalamende selikubone kungcono ukubana lithathe icele lalaba abanye abalwisana laye lenze lokho abakufisayo ngendlela engazwisisekiyo ukubana bakuthethe ngayiphi indlela kuze bathathe leso sinqumo abasithetheyo.